Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 3 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ikomiti ekhokhelwa umnumzana Khalema Mohlante ecwayisisa ukudutshulwa kwabantu eHarare ngoNcabakazi ithi iphakathi kokulolonga ugwalo olumumethe okwatholakayo.
Ngathi siyalungisa khonoku ukuthi ugwalo lokhona libe ligwalo oluphuma kuhle. Lamaphepha amaningi amanye ayelethwa ngabantu, amaripoti abanye babekhuluma baphinde bathiya amaphepha. Konke lokhu kuyafakwa ndawonye ukwenzela ukuthi kuvinde ugwalo lolo okuthiwa ngesingisi ngama-attachment kumbe ama-annexes.
Odokotela ezibhedlela zikahulumende bangene kulanga lesibili bekhalale umsebenzi namuhla.
Esikucelayo kugovernment ukuthi ilalele lokhu esavumelana khona kudala ukuthi yona kumele isibhadale ngecurrency esavumelana yona ama-US dollars.
Kube lokuxokozela idale lephalamende namuhla lapho amalunga ebandla leZANU-PF avimbe khona usomabhizimusi umnumzana Nick Van Hoekstra tethe ukuthi aphe ubufakazi ngokwenzakalayo kunkampani yeWange Colliery.
Into yakuqala udaba lolu kathesi solise High Court. Emthethweni owePharlament, we don't discuss indaba nxa isisecourt. Yiko okusemthethweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ikhomishini yekhokhelwa umnumzana Khalema Mohlante edingisisa ngokwenzakala mhlaka 1 kuNtulikazi lonyaka kulandela udlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho lokudinga umongameli ithi iphakathi kokulolonga ugwalo olumumethe okwatholakalayo. Ikhomishini le yayithe isigqibile lolu hlelo njalo izaqhubela lolu gwalo umongameli Emmerson Mnangagwa ngomgqibelo odluleyo ngemva kokumnika isifingqo salo ngolwesine, kodwa yaphinda yathi ayiseyi kukwenza lokhu ngoba izaphinda ililolonge. Lokhu kwenzakala isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Shalamba isithi akulamthetho obamba ngamandla uMnangagwa ukuthi ethulele umphakathi ugwalo lolu. Ikhomishini le ibiphiwe inyanga ezintathu ukuqhuba lolu hlelo njalo ilanga lokugcina elokuphutsha lomsebenzi lumhla ka-19 kuyonale inyanga. Isikhulumeli saleli commission umnumzana John Masuku usichazisela okunenge ngalolu daba.
Hayi, okwakhathazeka kukho okutsha lokho esigcine khonapho ngokuthi sisalungisisa ugwalo lwe-commission ukuze luye kwethulwa kumongameli. Umongameli nguye okwaziyo ukuthi kuyenza kwenza ngalo, njalo nguye olamandla ukuthi alukhiphe ngoba angalukhiphi. Kodwa okwe-commission ukuthi ngaqeda ukulungisisa ukucentacentalala lapha nalaphana yaluhambisa kumongameli.
Alikaboni lokuthi iliphi ilanga kumbe kuduze kwangaphi mhla ka-19 lapho elingayikhupha khona ireportini?
Hayi, kakukho sekuphumile, kungabe kuyivunakanela lokho.
Okwenziwa yikhomishini kathesi kuyini?
Kathesi siyalungilisa khonoku ukuthi ugwalo lokhona libe ligwalo oluphuma kuhle, ngoba nto yazi ukuthi kulamaphepha amaningi amanye ayelethwa ngabantu besipha amaripoti abanye babekhuluma baphinde bathiya amaphepha, abanye njalo baphonde uletha amaphepha lenkulumo ezitshileyo lama. Konke lokhu kuyafakwa ndawonye ukwenzela ukuthi kuvimbe ugwalo lolo okuthiwa ngesingisi ngama-attachment kumbe ama-annexes.
Bese kulokhu khonona kwabanye ukuthi kungani ugwalo lolu selubuyela ku-commission nxa umongameli Mnangagwa esephiwe isifingqo lesiyana? Sengathi kukhona okunye angakuthandanga sokumele kuguqulwe.
Hatshi, akunjalo. Khonoku engula ngisele khona ukuthi ikuqedisa kufanana lokuthi nawe ngoku-progress report yakuqedisa lokho kuyikho okugcweleyo.
Lo ngumnumzana John Masuku, isikhulumeli se-commission edingisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho. Sixoxela ye eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Odokotela ezibhedlela zikahulumende bangene kulanga lesibili bekhalale umsebenzi namuhla okubangele ukuthi izibhedlela lezi zelaphe izigulane ezisesimene esibi kuphela. Izibhedlela lezi zigoqela esePhirirenyathwa, eseChitungwiza, eseUnited Bulawayo Hospitals, leseMpilo. Odokotela laba bathi uhulumende kumele alungisise udaba lokusilela kwemithi lamaphilisi ezibhedlela kanye lokuswelakala kwempahla yokusebenzisa. Bathi njalo bafuna uhulumende ababhadale ngedola leMelika kuphela, hatshi ngebhondi kumbe ama-RTGS. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele nobhala jikelele wenhlanganiso emela odokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association umnumzana Mthabisi Anele Bebe wachasisa okuningi ngokukhalala kwabo umsebenzi.
Akula maphilisi ezibhedlela, njalo akula mithi yonke nje eqathekile ukuthi umuntu asizeke mayeke esibhedlela elohlupho okumele lukhangele ngokuphangisa. So imkhuhlane enjalo nabantu laba abasuka kuma-accident landani, yithi imithi eyakuyikhangelela ukuthi umuntu kumele ithole nxa uqalisa ukumbona, yimithi engatholakaliyo. So odokotela babonile ukuthi umsebenzi wethu usunzima manje, ukuthi abone umuntu egula imithi ingatholakali esibhedlela. Ngakho bathe kungcono sike ziphumule, sinike igavernment isikhathi sokuthi ikhangelisise sibili lapho engakwanisa khona ukuthi ingene ngokuphangisa incedisa ukuthi abantu beqhubeke bethola amaphilisi kuhle ezibhedlela.
Umi njani umumo wokusilela kwemithi lamaphilisi okhuluma ngawo ezibhedlela? Akusiphe nje umzekeliso wamaphilisi asilelayo.
Kulamaphilisi ayelapha ithukela ukuthiwa yi-diabetes. Kulamaphilisi ayelapha umuntu oyelayo ukuthiwa yi-epilepsy, ama-seizures. Njalo kube lamaphilisi kulabantu abane-BP, amaphilisi anjalo. Kulabantu njengabantu abanemkhuhlane ye-diabetes babuya kumele bethathe ngokuphangisa. Izinto zona ezingazitholakali, even amanzi nje, ama-fluids kodwa ama-IV fluids ayahlupha nje ukuthi atholakale.
Likhala njalo ngodaba lweholo, kahle kahle lifuna ukwengezelelwa litholo kunganani?
Esikucelayo ku-government ukuthi ilalele lokho esavumelana khona kudala ukuthi yona kumele isibhadale ngecurrency esavumelana yona ama-US dollars. Then kunjalo bephinde bekhangele ezinye izinto esavumelana lazo njengokuthi ama-on-call allowances ethu increase asiye ku-$10 per hour, khathesi aku-$7. Njalo okunye okuhluphayo ukuthi odokotela labo sebethule nzima ukuthi bethole i-fuel yokuya emsebenzini. Udokotela uselala ekumakuthiwa.
Kwezinye izibhedlela sizwa kuthiwa libhekane njalo lodaba lokusilela kwama-gloves sibisawo, impahla yokugqoka nje ezandleni ukuze lenze umsebenzi kuhle. Kuliqiniso lokho?
Kuliqiniso. Engakutsho nje ukuthi izibhedlela zethu kazinalutho, kazinalutho. Kulabodokotela nje kuphela, izinto zokusebenzisa kakhulu. Yizinto esizikhalela zona i-government isinike ukuthi siqhubekele phambili sisebenza kahle, abantu besizakala.
Lingaba selidinge ukukhulumisana yini lo hulumende?
Ya, lokho simelele ukuthi size uhulumende ukuthi yena uthini ukuthi siqhubekele phambili. Okwamanje asikezwa lutho.
Ungathi kungaphi kahle kahle kukuziphi izibhedlela lapho okulodubo lokukhalala umsebenzi kwabodokotela lo? Yiziphi izibhedlela eziphathwe kubi?
Izibhedlela ezinkulu elizweni, ama-major referral centers kumbe ama-central hospitals, odokotela abaningi bamile ukusebenza. Okwenzakalayo okwamanje ukuthi kuncedakala laba ababuya bephathekile kakhulu kakhulu, kodwa iningi labantu nje alisizakali kulesi sikhathi ngenxa yokuthi akunabantu esibhedlela.
Bakhona dokotela abathi ukukhalala umsebenzi kwenu lokhu kuzaphazamisa kakhulu izigulane ngoba uhulumende sekutshilo ngaphambilini ukuthi kalayo imali. Ungathini ngalokho?
Esikutshiwo sazwisisa ukuthi uhulumende kalayo imali, kodwa esicela uhulumende akwenze ukuthi afake impilo zabantu phambili. Yona le imali ekhona kayifakwe kude abantu bephile, into esiyicelayo.
Imithi esetshenziswa ngabantu abaphila legciwane le-HIV yona iyatholakala yini?
abantu bebeyithola but amaphilizi ayekube ebelokhu engani angawemkhuhlane we-TB.
Lo ngumnumzana Mthabisi Anele Bhebhe, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, wabexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Ngoqhamuke ingxabangxoza edalela eParliamente namuhla lapho amalunga ebandla lezanu PF avimbe khona usomabhizimusi umnumzana Nick Van Hook Straten ukuthi aphe ubufakazi ngokwenzakalayo kunkampani yeHwange Colliery phambi kwekomiti yaleli dale ebona ngemsebenzi yokwemba. Umnumzana Hook Straten ule sabelo esikhulu kule nkampani njalo ubebizwe yikomiti le ukuthi azefakaza ngokwenzakalayo okubangela ukuthi ingasebenzi kuhle. Kodwa amalunga ibandla lezanu PF agoqela umnumzana Roy Bila lo John Parata bamvimbile besithi udaba lwehwange Colliery lolu luphambi komthethwandaba ngokunjalo belungeke lucwayisiswe yiParliamente. Lokho kucunule kakhulu umgcini sihlalo wekomiti le embizileyo umnumzana Themba Mliswa wathi ulakho ukuchiya umsebenzi. Umnumzana Hoogstraten ngokwakhe utshele intatheli zindaba ukuthi amalunga ezanu PF lawa azama ukumvimba ukuthi engachayi imisebenzi yenkohlakalo eyenzakalayo kulinkampani. Sixoxele lunga lekomiti yedalela eParliamente unkosikazi Sibusisiwe Masara yena othi ngempela umliswa uphambanisile ngokubiza uHoogstraten ngoba udaba lwakhe lusenkantolo.
Into yakuqala udaba lolu kade eselise High Court emthethweni owePharlament we don't discuss indaba nxa isise court yiko okusemthethweni. So indaba leyi kwenzakale ngoba uChalimani uHonorable Mliswa ubengayazi procedure yona leyo ukuthi kuhamba njani. Yena ubethatha ukuthi umuntu lo sasivele sibanxusile kwavunyelwa ngeParliament ukuthi babuye bazonikeza ubufakazi kodwa ubeso kungemva ukuthi indaba leyana isise court. So nxa selibiza futhi umuntu ukuthi azonika ubufakazi ngapha udaba nalelo lusecourt lakho njengeParliamente iParliamente umsebenzi wayo ngokulungisa umthetho selikhanya ngazathi selifuna ukungani selifuna ukwenza okunye okungachachi. Abantu nxa sebekukhangela sokungani kulokunye elikuvalayo. So yikho abanye basuke ngolaka ukuthi kathi sesicalise nini njengeParliamente ukuthi kasisahloniphi yini umthetho ukuthi nxa kusejudiciary isiyo ephethe udaba sinikeze isikhathi. Leyi ibiyiprocedure ekhanya uChalimani obengayazi nokuyizwisisa. Kugcine kubizwa unobhala weParliamente uKennedy Chokuda waza wazochasisa. Uchasisile abantu bonke kukomiti sakuvumela savumelana kwaba kuhle basebebizwa batshelwa ukuthi hayi iprocedure icho lokho khonoko ntoti kuchasisa.
Yena uVan Hoogstraten uthe khuluma le ntatheli zindaba wathi abamvimbileyo benze khonoko ngoba vengafuna ukubana echaye ukubola echaye inkohlakalo imsebenzi yenkohlakalo enzakalayo kulinkampani. Ungathini ngalokho?
Iqiniso elikhona ewange iwange Colliery Company isifile. Mina ngikhulele eFolosi indawo leyana isifile akulande singakhuluma vele eOthwakoniya fihlwa ukubola kukhona akufihlwa kodwa sithi lapha kulento iprocedure emthetho elizwe ukuthi ithi hayi asimele leni labana becede ngoba nxa kukuthi khona kumele akuchaye kumele athiwe ithuba aze njalo ku committee e Mines and Energy, i Mines and Mining Development, aze azokutsho ukuthi vele khona kwahamba njani, ngoba ngibona ngazathi kulokuyisikhathi okufitshane nje ukuthi akayekele ikhodi iqede kuphela, ingaqeda then la uvele ulelungelo lokuzokukhuwa ukutsho khonokho. Avele lapho kuvinjwa ngavinjwa, kodwa umthetho wePhalamende usobala ukuthi kumele baze bazokutsho ukuthi vele kwahamba njani, ngoba kubolile wangi.
Lo nkosikazi Sibusisiwe Masara, ummeli weVictoria Falls edalele ePhalamende esixoxela eseHarare. Luyalandela uhlelo lwe-Life Talk. Namhlanje siyabe sixoxa ngemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-HIV ngesikhathi kusanda ukunazwa usuku lo-World AIDS Day. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Muhammad Buhari wakwele Nigeria uthi ngamanga ukuthi usebhubhile kwadingwa omunye umuntu ofana layo sengumongameli welizwe lelo. UBuhari uthi baningi abantu abacabanga ukuthi kuliqiniso ukuthi kasekho. Abahlabeleli ababili babhoda endaweni ezinengwele Cameroon bethwele amakatali abo bezama ukuthi kumiswe impi yomvukela osokubulewe abantu abanenge. Umongameli Donald Trump ngomvulo uthe ilizwe leMelika leChina bazalobelana isivumelwano esitsha ngesikhatshana esilandelayo esiza kwenza ukuthi abalimi bakweleMelika bathengise impahla etshiyeneyo kweleChina. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umongameli Donald Trump uthi ngolwesithathu lusuku lokukhalela imuli kamoyi uGeorge H.W. Bush obhubhe ngolwesihlanu. Umzimba kamoyi namuhla usendaweni ebizwa ngokuthi Capitol Rotunda, lapho uZulu avunyelwa khona ukuthi ambone. Njalo isidumbu sakhe sizabe sibekwe eNational Cathedral eWashington DC engakangcwatshwa ngolwesine eTexas. Umongameli Trump lomkakhe unkosikazi Melania Trump bazahamba emngcwabeni kaBush. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi bazabe besemngcwabeni kaBush obhubhe seleminyaka engamachumi ayisitshiyagalolunye lani i-94. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lesizalwane seZimbabwe uMnumzana Vumani Moyo ngokubusa kukaMnumzana Bush.
UPresident lo ositshileyo wasebenza okwesigaba sakhe kwaba yi-term eyodwa. Kodwa ke nguye nxa sikhangelela umuntu olezithupha zangikhona konke le experience lobungcitshi bomsebenzi, ngupresident obelakho.
Nxa sikhuluma ngama-presidents kumbe ngithi ngomongameli wakwele Melika, engabhubha kuvele kujayeleke ukuthi kwenziwe imicimbi eminingi kakhulu. Lo-ke ubona ngazane ngaphelekezelwa njani njalo ngakhunjulwa njani?
Ngokuthi wasebenza endaweni eziningi ezisukela ekulweni impiko World War II. Ngibona ngani nje abantu bazamthakazelela ngokuthi ngumuntu nje impilo yakhe wayezinikele ukusebenzela izinto zelizwe. Ngibona ngani yikho nje kuyagcina kugqine kakhulu ukuthi abantu bazathakazelela bonke khona ukuthi ngumuntu owasebenza njani isikhathi eside le ndawana eziningi.
Singathi kuliqiniso yini kakhulu nxa sesikukhangela ukuthi nguye owasungula ukuthi umdeni wakhe ugcine usiba lezikhundla eziningi kuhulumende kumbe njengoba waba lo mntwana futhi waba ngumongameli?
Ngabona khonokho yikho ukutsho okutshengisa ukuthi ukusebenza kwakhe wathinta abantu abaningi njani. Wagcina nje imuli yakhe isisaziwa njengemuli engaphathi izikhundla ezinkulu eziphezulu, ngokuthi yena utshengisa ulwazi lwakhe ngezinto zelizwe zomhlaba. Ngabona nje yikho kugcine nje kuvulele even labantwana labo. Angithi umntana khomuye kuyaba ngupresident omunye ebe ngugovernor, khathesi kulabanye abantwana labazukulu labo sebengenile kuma states lapho. So kutho ukuthi yikho nje khona ukuthi ukusebenza kwakhe kwathinta abantu abaningi.
Kuzwekazi le-Africa ke abantu bazomkhumbula ngani?
Ngiyangizwe njengani abanye babesola nje ukuthi wayekhayingani wayengenandaba le Africa.
Lo mnumzana Vumani Moyo ingcwethi kwezombusazwe obexoxa lo Kips Dube Studio 7 eseDallas khonapha eMelika. Abesilisa abathandana lamanye amadoda bathi bayabandlululwa kakhulu ezibhedlela lemaklinika ngenxa yesimo sabo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu laba bethula lokhu ngesikhathi umhlaba wonke jikelele usanda kunanza usuku lokuvimba ukumemetheka kwegciwane lengculaza olwe World AIDS Day olwenziwa mnyaka yonke ngompalakazi. Lolu suku olwaphawulwa yinhlanganiso ye-United Nations ukwenzela unqabela umkhuhlane we-AIDS osowabulala abantu abaningi okumangalisayo. Abakusimo sokuthandana namanye amadoda bathi bathwele nzima nxa beselatshwa ezibhedlela. Ofisa ukwaziwa ngegama lokuthi nguTinashe ulandisa ngabakwenzayo bengaba lohlupho lokubandlululwa ezibhedlela.
Siyahamba sisidingele vele indlela eyokuzilapha sodwa rather than ukuthi siye emakliniki, siye esibhedlela, siye ngaphi ngaphi. Izinto eziningi vele sihluphayo. Ngezinye isikhathi kuyabe kumele sibe sihlezi sikhuluma ngendaba zangikhona sibona ukuthi yini.
Uthi baba yinhlekisa nxa befuna ukwelatshwa ezibhedlela bengaba lengulamakhwa kumbe leminye imikhuhlane ikakhulu ehambelana legciwane lengculaza.
Umuntu wonke esebizwa vele sekhuluma ngendaba zakho, i-community yonke yagcina isikwazi. Ngezinye isikhathi siyazincedisa sodwa. Kunzima, izinto eziningi vele eziyenzeka kithi ezingakhulunywe ngabantu, ezingakhulunywe out there, abantu abaningi vele bebethule ngazo.
Kodwa uhulumende utshele umbuthano wokunanza usuku lwe-World AIDS Day emkhosini owenzelwe eMazowe kunsukwana isanda kwedlula ukuba uzimisele ukulwisana loduko lwegciwane njengalokho okufiswa yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-World Health Organization. Umphathintambo wogatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uDokotela Obadiah Moyo ulandisa phezu kwalokho.
And I would like to also thank all our partners and stakeholders in the family.
Ngithanda ukubonga bonke esiphathisana nabo kulempi yokulwisana legcikwane, kulokho abesithi basiza ngakho ekuthini lube soluphelile ngomnyaka ka-2030. Kumqoka njalo kuqakathekile ukuba sonke sazi isimo sethu.
Kugwalo olujulileyo olwethulwe yinhlanganiso ye-UNAIDS olomnyaka ka-2017 kuvezwe ukuthi oyedwa phakathi kwabesilisa abayisikhombisa abaya emacansini labanye babo nguye owazi isimo sakhe kundaba zegciwane. Kungalesi sizathoke uhulumende wakubona kufanele ukuthi ethule inhlelo zalabo ababizwa ngokuthi ngama-key populations ngaphansi kwesihloko esithi The Third Zimbabwe National HIV and AIDS Strategic Plan, ZINASPI 3. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezemidlalo, iqembu lamajaha aleminyaka engaphansi kwamachumi amabili elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu linqobe eLebotswana nge-2-1 emdlalweni walo wakuqala emncintiswaneni weCOSAFA Under 20 Youth Championships oqale izolo elizweni laseZambia. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lona elaziwa ngegama elithi Young Warriors lihlelandiza lahlala phezu kwengalani yesibaya sikaGroup C le miklomelo emithathu ngemva kokunqoba eliwenzele eBotswana. Umncintiswano walonyaka weCOSAFA Under 20 Youth Championships usungulwe ngesonto lapho amanye amaqembu akusibaya sikaGroup C athi eleLesotho kanye leleAngola adibane khona kwaze kwalamula ukuphela kwesikhathi elokhu engujikelo bhanqa 1-1. Limpumela itsho ukuba omabili lawo maqembu alo mklomelo owodwa. Iqembu ngalinye ukuthi iqembu leBotswana yilo elisemsileni wengalane elingela ngitsho lokodwa umklomelo. Umqeqeshi osebenza labasakhulayo Anele Nyathi uthi abafana beZimbabwe badlale kuhle, yebo, kodwa kukhona okusilelayo.
Singathi bona badlale kuhle njalo, into enhle siyibonile ukuthi bayazama nje ukuthi balifake phansi, kuyinto enhle ebukekayo. Kodwa into ebengani yasolisa kancane kudlaleni kwabo ukuthi ukukhanya ukuthi ngani hayi amazinga okuqina wabo esithi thina ama-fitness levels ngani kusasilela kancane, ngoba sibonile abaningi sibile hayi ukuthi baqede umdlalo yena lo wokuqala kube zima.
Iningi labadlali ababumba iqembu lama-Young Warriors lona eliqeqetshwa ngubeki Themba Ndlovu ngabadlali abangakayenelisi ukudlala kusigaba saphezulu esePremier Soccer League, okungaba mhlawumbe yiso isizathu esekuba imizimba yabo ibingalungelanga ukudlala imizuzu efika amajumi ayithoba munemunye. Umncintiswano lonyaka ulamaqembu alitshumi lanye ngemva kokuba iqembu leNamibia litheka lisenelisi ukuphatheka kuwo ngenxa yokuswelakala kwemali. Lokhu kutsho ukuba isibaya sikaGroup B sesisele silamaqembu amathathu abalisa eleSouth Africa, eleSwatini kanye leMauritius. Kusibaya sikaGroup A kulamaqembu abalisa eleZambia okuyilo eliqoqela imidlalo yalonyaka, eleMalawi, eleDemocratic Republic of Congo kanye leMozambique. Amaqembu azaphutha imidlalo yezibaya ehlezi phezu kwengalane kanye lalelo elizaphutha lile mihlomelo eminingi okudlula amanye kulawo azaqeda imidlalo yesibaya esendaweni yesibili engalaneni yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano esesemifinal. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu le-FC Platinum yilo eliphakamise inkezo ye-Castle Challenge ngemva kokutshaya le-triangle ngethuba kanyanga ngensonto. Lo mdlalo ukudinga intshantshi zomdlalo wenguqu kweleZimbabwe kwesigaba se-Premier Soccer League, njengoba iqembu le-FC Platinum kuyilo eliphakamise isicoco se-league ukuthi ele-triangle yilo eliphakamise inkezo ye-Chibuku Super. Njalo omabili lawo maqembu yowazamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano yokudinga amaqembu azintshantshi zomdlalo wenguqu kuzwekazi lase-Africa. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Awubuthele kancane wemzulu ehenkephi papalaza, awubuthele kancane wemzulu ehenkephi papalaza, awubuthele kancane wemzulu ehenkephi papalaza, awubuthele kancane wemzulu ehenkephi papalaza. We malume, hey, look at the jala.
Umculo iBabalazi silethemba liwukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ikomiti ekhokhelwa ngumnumzana Halema Mohlante ecwayisisa ukudutshulwa kwabantu eHarare ithi iphakathi kokulolonga ugwalo olumemethe okwatholakalayo. Odokotela ezibhedlela zikahulumente bangene kulanga lesibili bekhalale umsebenzi namhlanje. kubelo kuxokozela idalela eParliamente namhla lapho amalunga ebandla lezano PF evimba omunye olivalelisayo ngusithandekile mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.